sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 8 kuNtulikazi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ihlanganelo mongameli Cyril Ramaphosa wakule South Africa bese Niger. Emhlanganweni we-OAU bakhulumisana ngokunceda eZimbabwe ngamandla kagetsi. Kambe ukukhuphulwa kuluhlu lwamazwe alezisebenzi ezileholo elithe xaxa kwenziwe eZimbabwe ngelibhanga le-World Bank kuzaphathisani ilizwe leZimbabwe.
Bekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe zokuthiwa khona sokuhambelana lezithembiso ezikamnangagwa.
Lamhlanje sisungula inhlelo zeviki yonke lapho esizaxoxa lengcwethi kwezombusazwe. Sizibuza ukuthi kwenziweni ukuthi kuhlengwe umnotho welizwe.
Asivumeni siza seZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona ikhwethi esikhona kathesi. Umkhokheli wethu okhona ngobani? Nguye uMnangagwa omphikisayo ngobani? Nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi silokho esithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlanganelo mongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa bese Niger bakhulumisana ngokunceda ilizwe leZimbabwe ngamandla kagetsi. Ababili laba bahlangane ngasese komhlangano womanyano we-African Union oyenzelwa elizweni leNiger edolobheni leNiamey. Phansi kwesivumelwano sababili laba iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezamandla kagetsi oweZimbabwe uza kuya kwele South Africa lapho okuzalotshelwana khona phansi isivumelwano sokuphathisa leZimbabwe ngamandla kagetsi asehlala isilela elizweni kulandela ukwehla kwamanzi edamu leKariba. Kodwa ele South Africa lalo lihlala licitshela izizalwane zalo amandla kagetsi ngoba lawo ayasilela kulelo lizwe. Kambe okwenziwa libhanga lomhlaba ele World Bank ukukhuphula eZimbabwe kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo elithe eliphansi. I-lower income ngesiNgisi lasiwa kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo elikhuphuke kancane i-upper middle income ngesilungu kuzaphathisani eZimbabwe. Ngeviki edluleyo leli bhanga lifake eZimbabwe kuzinga linye lamazwe athi Senegal, Angola, Ghana lele Comoros abikwa eselomnotho othe xaxa. Leli bhanga likhangela impawu ezimbalwa ezikhomba ukuthuthuka komnotho elizwe, isilinganiso sokugudeka komnotho inflation, inani labantu elizweni lokunye okunjalo. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akungeke kwaba liqiniso ngoba umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele.
Lokhu singathi engxenye ekuwumana kwabantu abadala, phela abantu abadala abathethiswa. Ngingazi ukuthi nxa besithi bona ama-income, inzuzo yabantu singathi sikhwelele. Bekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe zokuthiwa khona sokuhambelana lezithembiso ezikamnangagwa. Ukuthi vele into yakhona iyabi ngamanga. Angiboni ukuthi iklasi abayitsho ukuthi ikhwelele yiphi ngoba abantu abaningi kathi sibengabayanga. There are more poor people kathesi abakhona kulalaba ababekhona ku-Rhodesia. So akula middle income eZimbabwe. So angazi ukuthi iy'nombolo zakhona bazithethe ngaphi.
Kodwa njengenhlanganiso engani ithembekile. Ubona ngani kuyini okungakwenzakala lapha? Babe bephiwe inombolo ezingayisizo yini kumbe kukhona okunye?
Hayi, World Bank afinge sithi ngihlanganise ethembekileyo ngoba nxa bekhipha izinombolo bekhuluma izinto kuhambelana lokuthi inzuzo abayifunayo elizweni lakhona kwini. Njengathi sanje vele sile sikwelede esiningi ku-World Bank. So bengaze bakhulube kuhle ngeZimbabwe kutho ukuthi even i-priority yokubhadala izikweleti yeZimbabwe government iyatshintshe. Abantu laba abasebenza eZimbabwe baphatha kuhle. So ukuthi sithi inhlanganiso elungileyo asinge sitsho njalo, bona bakhuluma nje into abafuna ukuthi bayikhulume ezama ukuchaza ilizwe lakhona likwenzela ukuthi izikwele zabo zibhadalwe.
Kodwa yona le imbiko ayisoze iphe na ithemba kulabo abazosungula amabhizimusi, i-investor confidence ngesilungu.
Yabona ukuqala vele ngathi sisaqala kakhulu sisaqala sakhuluma ngakho khonokho ukuthi wona la ama-ratings akhona abo-World Bank, abo-Standard and Poor's, S&P ayanceda ukunikeza ithemba kulalabo abafuna ukuzongenisa izimali zabo. Kodwa bengxa loba ibhenki enkulu ingazikhulume bala abantu laba abasuka bengena bekhangelisisa ukuthi ukubanjwa kwempahla, i-property rights, i-rule of law, ama-institutions bayathumisa abantu babo. Kunganceda-ke ukuthi kube leke singathi ngesikhiwa i-risk sector ibe ngathi ilutshwana, kodwa abanikazi bemali bababuyayo bezozikhangelela bodwa. Okwakathesi mfowethu, nxa ungena eZimbabwe akula magethi, akule ama-queues epetrol, akuncedi lutho.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Bekulomhlangano omkhulu obuhlaziya indaba eziphathelane lelungelo labantwana owenzelwe eUganda ngeviki edluleyo, kodwa uhulumende weZimbabwe kayanga emhlanganweni lo. Umnumzana Masimba Kutshera, ilunga leWorld Council of Churches, ubekhona lapho emhlanganweni wakhona esixoxelaye ukuze sizwe obekwenzakala emhlanganweni lo.
Kathesi uhulumende kekho, mina ngibuye lapha ngimelele i-World Council of Churches. Kulabanye abakuhulumende ezinye inkulumende ezinjengabo Burkina Faso abakhona kathesi, kodwa angibonanga ukuthi eZimbabwe uhulumende ubenxusiwe kumhlangano lo.
Manje libona ungani impumela yomhlangano le izemukelwa nangu uhulumende?
Angiboni kuluduka ukuthi uhulumende amukele impumela le, ngoba indaba le ukuthi sicede ukuhlukuluzwa kwabantwana injongo uhulumende akeyo injongo yokuthi acede ukuhlukuluzwa kwabantwana. So ngibona njengani impumela ezinjengalezi, singahlala phansi sibili lo hulumeni ukuze injongo yethu eyokuthi siqede uhlukuluzwa kwangkhona yenzakale.
Lona udaba lolo lihamba ngalo lubhahe kanganani eZimbabwe?
Lubhahile kakhulu nxa ungakhangela ukuthi lakhathesi ula bantwana abayendaba sasebancane, kule ndaba leziyana ezichild labor, kule ndaba ezokutshaywa kwabantwana esikolweni. So lubhahile udaba lolu kakhulu, abantwana bayahlukuluzwa emzini lapha abahlala khona, lase church lapha abaya khona. So bona njengani ludubo sibile okumele uhulumende angenele abe lo hlelo olokuthi lungaqedwa njani.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe njalo elilunga leWorld Council of Churches, ubexoxa icingweni leStudio 7 eseUganda. Okwamanje ke sikhangele inhloko zendaba eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Siqale ke ngephephandaba leHerald, lona elithi unkosikazi Auxillia Mnangagwa usekhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini isihlalo wamakhosikazi awe-organized union oyenzelwa kwelelizwe sikhuluma nje. Ipepa ndaba le Herald liyaphinda njalo lithi umsekeli kamongameli onguye osephethe isikhundla sikamongameli umnumzana Kembo Mohadi usetshele osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla ezitolo zabo mahlayana ukuthi baso. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya lilalele okuvela kini balaleli bethu elisithumele khona nge-WhatsApp.
Hey linjani emsakazweni Studio 7 banjani abantu? Ya ngu-Cloud Mhlanga ngobulawayo. Ha kunzima lapha. Etropeni ya siyabuya kumnyama amagetsi yahamba sikhathi eside amabhizinisi abuyele emuva khonokho kuncane siphila ngakho kuhle kubuyele emuva abantwana bezimbabwe kuzaphela nini kunzima kakhulu. Yebo ngiyabonga
ntanda nonke abantu bakithi ngibonga kakhulu.
Mina igama lami ngithanda ukuthi ngithi ngumkhuthe ngihlala eGadadi village endaweni yaseNtaba Zinduna kude kwamanje ngikhuluma ngisendaweni yelupani kosivalo. Ngithanda ukuthi ngithi esibhekane lakho empilweni zethu phakathi kwesizwe indlala lonyaka izulukali nanga asila kudla emasimini njalo uhlupho olukhona elizweni kuselakala kwemali imali kayikho kayitholakali. Lanxa ungazuthola yona le imali encinyane elingeneyo uhlupho olusuka lube khona ukuqonga kwentengo. Intengo ikhwele kwamagama asayinelisa ukuphila, asayinelisa ukulapha izihloko zethu ezibhedlela kakula mithi, kakula lutho nje konke nje esikhangelele ukuthi kungasiphathisa phakathi kokuphila. Impilo inzima kakhulu ukuthi kasisakwazi ukuthi senze njani. Size sikhumbule isikhathi sikababa uRobert Mugabe. Uchiye $10 yakhe ibondi nothi thenga sibili into ezingani zingcinywanyana ukuthi liphile labantwana. Kodwa i-new dispensation le ekhona ekababa umnangagwa iyasimangalisa ngoba ingiyendlala isibisela isikhathini sokulamba isibisela isikhathini semva sesisikhumbula ukuthi nga ubaba uRobert Mugabe angathatha isihlalo sakhe abayomdlala sona ikhu aqhubekele phambili mhlawumbe enxe kungaba ngcono. So siyacela bakithi ukuthi nga ubaba umnangagwa uyasizwela usizi. Ehle esihlalweni njengoba nevele ngazange akalunukele olukhetho olungazange lube ngolwakhe. Asixolele njengabantwana beZimbabwe siphucuke siye phambili bakithi iZANU-PF sisibulele okweminyaka eminingi singalampilo enhle sidutshwa iZANU-PF bakithi siyalamba asilamsebenzi abantu bahluphekile abantwana kasenelisi ukubafundisa senisikhona ukuthenga amabhuku. Siyacela ukuthi baba Mnangagwa ngawe uyasixolela nje usizwele usizi uyehlala phansi lomfazi wakho nje lovayisi wakho uthi wenga lokhembo mowathi ogulayo lisiphumuze ke siphumule bakithi iZANU-PF sacha.
Hello kuStudio 7 linjani? Hayi thina ngapha siyaphila inqobane silobela nga. Hayi siyaphila ngapha indlala ilanga yachisa izula linanga ngapha so indlala engapha silobela inkulu kakhulu.
Kati tongo ndibudzani mwi bantu beStudio 7. Kuti kati babo bantu no imka umnangagwa wenu. Kuba kuti wakaitita mahudo dzakati gwila kango kuti yawo kuta. Oh, no name Nangago, no Chinya Quaso, don't go Buzai. Marie did that Takano Baku Zambia Kuatia to Bula Mahara, Nanasi Nanasi Tata to pay the Lanyani Lukuti Fat in Situasuku, that Chabona Kumeho, Nessa Motinima, Moti Marie de Motamati Patafa, at the Tomotokolis and even Marie de Jay. Then Mokoma Mutibuzi with Mokoma. Moti pani, moka moti kwala manyepa, koka manyepa. Hey, marito buda, hey, marito buda. Takanda kwelea kule kuharare kwenu. Tishika kote tikala, tikulofila kuharare, tisneka tutama mufeta. Mubela tutachumo fotela, munyala la sunu nya, nanasi nanasi, doku munyena ama, amu nyena ama, machu kuta. Kati osano yenu yisinga, sibeba mwebani waka gula bompi. Moti tinte chini kai. Moka muti tamama kudwa nunge dayi mwinji. Akoka muna mwaya kai pavalume musijali shu. Tamani lebe shu. Toko kula ni mari heyo uke ni moti pali muti ipe mani. awo sasa tikapela nyaku sina chataka wana avo takagwira kango zvingapo nhasi nomotwa nedzimota mota mazvinhu mota nadzikura machina gumunanga kwavotana dzino over dzinodhura inonda 30 minutes koga wasvika kwaya kuodya mumahotera nemasimba edu hai tongotamani mari yedzibhute varimiwa hai orit mumbudze swiri hoyo mberi koko kuti toikaka mari yedu hatizondiravo kumpi kuti hatitopiwa mbasi
hai ndinasive nokuva ngconywana kodwa sigala abantu bakithi ngelizwe into ezenzakala elizweni bantu bakithi yizo ezisenza sihlale sikwazi neemuli zethu ukuthi zivuke kanjani zilele kanjani zishone kanjani yinto esenza sibe siloka sibhizi sikhuluma lana sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakithi bashone kanjani bantu bakithi akusiko ukuthi siyathanda ma singazwanga ngempilo yabo sizwa sinosizi kakhulu ma uzele kuyahela mpela ukuthi esh manje sisi bethu akunamagesi indlala kodwa zona iziphatha amandla zethu azizihluphi azizikhathazi sithi sidla phasi njengenyona akekho umuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisuthe hhayi sithole nzima abantu bakithi noba nje iy'nhliziyo zethu zibuhlungu kodwa hayi ngelinye ilanga sizoxola kodwa kudala ngoba liyazibona vele azinandaba nathi siyaziphandela apha abafowethu bashonela egangeni suka kuzisa ubuhlungu bantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya into isisixoshela izulu kodwa ukwezwe bejiko chuma labo gawule bethi hhayi ku-right uzibuze ukuthi umuntu onjalo okhuluma lowo mqondo lowo akazalanga na
ye bayakhuluma abalaleli be-studio 7 lawo ngamazwi ke abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingasithumela lani ngapha sisifake siwafake ke amazwi enu emoyeni siyabonga. Kube lokujabula izolo ngapha kwelemelika kulandela ukuthatha inkezo yeFIFA Women's World Cup emdlalweni ebisenzelwa kweleFrance. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika uMdingilizwe Mguni sambuza ngalolu daba.
Ukuthina wethu enapho mama lisinile ngoba hanti bengama champions lawo skapi yakhona so ukhali ngane labo mama liqinile but hayi qembu lwa kobaba hayi leli ngane aliqinanga ukuzwayo and like selizwe lile mali into engiyibonayo ukuthi yona imali yakhona kusports bayifakela kakhulu kulawo ngaba ama-sports njengabe-baseball le-American football abainvesti kakhulu.
Kungagcina kusiba liqembu eliqinileyo yini ngokuya kwesikhathi elenguqu elabo baba lona leli elinqobileyo?
Hayi lo mama ukugcina vele njengoba ngijhile ukuthi ngama-defending champions so it's not liqembu eliqinile but elabo baba i-opportunity obviously ikhona ngoba ungananzelisisa kabi iqembu lakhona with i-immigrant population ekhona lapha ngabantu bona abangama-immigrant sebethole abavele besuka emazweni wona lawo okuthandwa khona ibhola.
Lo-ke nguDingilizwe Mguni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Asinamali namhlanje ke sisungula inhlelo zeviki yonke lapho sizaba sixoxa ke lengcwethi ezicubungula ezombusazwe sizibuza ukuthi kanti vele kuthiweni ukuze ilizwe libe lenqubela phambili. Ye esisungula ngaye uhlelo ngumnumzana Bekuthemba Mhlanga.
Into ekhona kakhulu apha mfowethu ngokubona kwami ngibona ngani into yokuqala okumele kwenzakale yikubana izizalwane zeZimbabwe zivume ukubana hayi sesidubeke kakhulu ngoba kudubeka okweminyaka edlula amathumi amabili aso sikhathi esifitshane leso ithuba lokubana singani siqalise ukutsha siye phambili. Yikho mina ngibona ngani okokuqala asivumeni sizizalwane zeZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona ayikho esikhona kathesi umkhokheli wethu okhona ngobani nguye umnankagwa omphikisayo ngobani nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi siloke sithi asibuye leni enqindini siye kula ngoba kusincedi lutho lokho. Kathesi yonke imizamo ekhona izama ukufaka ngokhulumende ukubana ilize liye phambili. Ayingeke ihlume ngoba isikhathi sangikhona sokuhluma sibi khona. Kuzathi laba oChief Chovela abafuna ukutshotshozela bemengaphansi. Labo bathola njani isikhala sokubana bechovile bengaphansi. Yikho mina oqale ngibona ukuthi asivume nini ukuthi lapho esikhona ikwesikhona. Then sizaqalisa ukuthi sibone phambili sizakwenza kanjani.
Ubona ungani kungenziwa njani ukuthi abantu bagcine bevumelana ukuthi hayi yikho lapho esikhona?
Okokuqala kathe uyabona mfowethu ukuthi kumele sikuvume kathe sokuqala ukuthi singaze sithi indaba yokuthi wahamba njani kukhetho seludlulayo siyaphila la. Yikho kumele sikuqale sikuvume khona ukuthi hayi sokwaphila lo. Kodwa singabe silokhe laba abanye abamalanga abamabandla aphikisayo besithi hayi akuphilanga yethu nasiloku khona nokuthuza. Kutsho ukuthi akulo okunye okungenzeka. Ngike ngabona nje kulamalanga abavula okungani sokuqala singani sokulokukhuluma labo phakathi kwamabandla aphikisayo ukuthi hayi bantu
asivume mntu okukhetho sokwaphela. Siqaliseni ukubana nxa kukuthi uhulumende siyamhlala ibhobho njengolokho kuthiwa ngabafana bezigredi
simkhanyele sinjani simhluza izinto ozenzayo esenjani esembusweni ayikho nisibe lokhu esikhanyele okwangemuva lokho sokwedla.
Labo abaphikisayo abathi bona kumele umongameli azehlise angayenzibi nguye umlamlankunzi njalo angabi nguye okhokhela inkulumo ezingenziwa kungenziwa njani khona
lokho kungasoze kwenzeka lokho ukuthi lo ami ethi hayi mina ngisoze ngikhulume ngikhokhele into enjani idale lokubana sihlalisana njani lokho athinte ningangcono sikukhothwe sibili ngoba okukhona athi semkhothweni ukuthi la madoda abusayo azazi yena emthethweni ukuthi hayi yibo abantu abanjani abakhethwayo ababhekwe ngumthetho ukubana yibo abantu abayintshana okufuna kwenzekala athi sikuthi abanye laba bengabe bedliwe belokukhonana kwabo bethi hayi madoda laphana sibone ngani sayidla kodwa bhoti ngani ingani labambe akodwa sikubonile lokhu right esesihamba ngakho kathesi ukuthi asilungiseni ezomkhonono silungiseni ezenhlalakahle kuhle yabantu yenzani ke imithethweni siyibone ukuthi isebenza njani asisoze siyikhube kwelikonto bechanya ngamaregen angiboni mina ukuthi kungasinceda njani okungapha kulaba bobusayo ukuthi bona nxa kodwa bethi hayi bengabi ngomahlangandlela bengathi hayi thina sifuna ukukhuluma labantu bevume labo ukuthi hayi siyalizwa lokho okutshoyo le mboni yena elifuna ukuyifaka phambili ukubana singalungisisa njani ilizwe siyalalela labo bengaphonga ukuthi siyalalela ukukhuluma nxa kuyikuthi kulesikhathi abaphambanise khona labo bephakamisenza bethi hayi madoda lamaninikazi sizwile laphana siphambanisise lokhu sake sikumise asizameni lokho kunjani elikufaka phambili kubana kungasebenza ngoba kathesi bonke abantu basadalala besiyala abanye bethi hayi thina lokho sikwenzayo yikho kuphela okuqondileyo labana abanye la basadalala besiyala ukuthi lokho elikwenzayo awusoze kuye lutho ngoba thina siyakudonsa kuphela.
Wona umkhonomi ungavuselelwa njani kule ngxabangxozayo nale?
Kathesi into ekhona ukubana ungathi uyakhangela ukukavele umkhonomi weZimbabwe wena ngowawo kuyini okwakubambile uqinile sibili kusukela kudala kudala uzathi uyakhangela ukubana kakhulu ezezilimo kumbe ezokufuya yizo ekade zibambe ilizwe wakho yikho kumele kuqale kulungisiswe khonokho ukubana kunjani okokulima lokwezifuyo kulungisiswe kakhulu siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga amatamatisi kwamanye amazwe siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga ama-onyeni kwamanye amazwe ngoba lokho kwenza ukubana sithathe imali elesisindo imali enjengama-US dollars siyathenga amatamatisi imali yasayithatha ukubana siyisebenzise into elomhlonzi enjengokubana sithenge imithi siqhathe labodokotela sithenge le mitshina ezisebenzisa ezibhedlela ngoba sibhizi sisebenzisa imali enjani sithenga izinto okubana liba siyazisebenzisa thinangokwethu. Okwesibili kubana silungise ukuqathi olunye uhlangothi olunye uyabona imkhono weZimbabwe ukumise ezinyawo ezintathu sengengalo ubalo lokuqala lolo lwezilimo lani lolokulima. Olwesibili bekulunyawo lwani lama-industry. Ama-industry lawa kumele sinjani avuselele and ukuvuselelwa kwawo ufuna ukubana bethole imali enjani yokuthenga imitshina bethole imali ama-raw materials abasebenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Bekthemba Mhlanga, ingcwethi ecubungula ezombusazwe besixoxa laye kuhlelo lwethu lwakuqala lapho esihlaziya khona ezombusazwe sibuza ingcwethi kwezombusazwe ukuthi kanti vele kwenziweni ukuze kube lenqubela phambili elizweni. Kusasa ke siyaqhubeka ngohlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Dinizulu Macaphulana enye njalo ingcwethi ezasipha ke ingqondo ezikhaliphileyo. Lamhlanje iremix ka Vanolila. Yes, siyahlukana ke kathesi zulukandaba sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa ke lingakhohlwa olunye uhlelo lwethu ke olwantambama ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gane.